Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kuNtulikazi 2024 ngoKipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
Angkanelela ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictim. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalababonayo. Ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela. Ngoba yibo abaqale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu emathebeleni ngombhuqazi wegugurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption.
UZulu uthi akujeziswe abenza ubukhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangothi oluzimeleyo olubona ngobukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegugurawundi kusasa eState House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangele lokuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana loZulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kwakuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Umsebenzi wonkosikazi ukuphika ibhajethi, ibhajethi yiyo owafana ngayo ukuthi imali yimpi. Njalo lokuthi bona babephatheke ngalo umsebenzi, i-14 members zepanel zanangena zithola malini. Kufanele kube clear kumbe kube le-clarity khonapho lokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota, ngoba izimota yazo phela ngezinye zezinto ezigalaphekileyo nxa kusenziwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani, labantu abawonayo bolabo vele kungaziwa ukuthi bangaphi, kambe sele siye ebantwini kuphela liphonga ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi sele babephulisa inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema.
Kulabantu abonwayo nabonayo, kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani. Batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo, but kwese akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini, ngoba labo baqakathekile kulolu hlelo. Anti ma uthonisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikoti njengathi induna, anti singawumajasitreni na kuyadingekala ukuthi uze all the sides ukuthi leyside izeza kuphi leyizeza kuphi, ukuthi usenza ke i-logical conclusion ona i-particular matter. But lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona ngiza kumbe ku-interviewa ama-victims, bese sisize ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani, ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo. Okungibengikhalele ukuthi ngazele zizizazele, angikhangelelanga ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictim. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo, ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela, ngoba yibo abaqale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingabanjwa ngamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela, zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Ya, yilo oluhlupho. Andambona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurizisa. Asangathunzeza okuningi namkangani sizakuzwa ebantwini. Ngabantu-ke la mandla labo, ngoba thina nti simele abantu, thina siyinduna ezimele abantu, njengoba sizezwa ngabantu, kasimanga lohulumente. Ngoba thina nti sivele sivele ebantwini, asivele kuhulumende. So kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini, ingathi siyaliva. Abantu bangathi hayi, thina besifisa ukuthi ngalo akwenzayo akuyazisiqolisa kumbe sikhulume naye. kwenza kuno kwamanye abavestile kuno.
Le induna uMathema obeqoqa le Studio 7 eGwanda eMatweni South.
The Voice of America.
Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Gajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente eziguqela olubona ngokwethula kwemibiko olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali eningi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezajayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele sisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla lezanu PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sikwenye imeeting elubhane ufinance minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuze evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafuela i-corruption. Uhulumende kumele qala alungisise izakhi, izakhi kube leyinye into engasiyo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe inofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ohlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le reporting ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuyanga bugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abaningi asebekhulile asebasuka emisebenzini ejeneyo bathwele amagabha abuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika uEzra Jesus Banda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenela ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa yimisebenzi. Omunye wabokwisimo lesi unkosikazi Trifin Mposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40 a month. Ningakuye uphethe iphakethi lesawuto.
Umnumzana Stephen Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways. Wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlala phansi ngokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Izigiba sinika 30 zigi. Iyusa kathesi koni 2 iqwi sengu-$80.
Wabona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupentsheni fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibini asiluyali ukuthi ama-pensioners ethu abakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oleminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamajuma yasitshiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisethi yusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oleminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila yakobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 e-NASA.
Bayebona kufanele ukuthi bangithe bangizabuzane ngingazi lutho.
Ngakati ibhasi $5.
Ngivele ngithenge lapha ngabe kuthiwa kuthiwa kulagada. So ngaze ngaye eKhezi ngalungisa eKhezi lakho ngaphanya lawo kungahambi.
Ukholo osefasinyoni oleminyaka elingana lekagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini e-NASA.
Siyathelela izindlu imali yashota. Kathe singikhuluma so ishotile lozimalelo ye-rent. Amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US dollar. Awuyasiqhuba yasiqhuba khona sesisima 8 khonapho. Yehla ivalu lokhu isehla ayisalingani lelo fuza le-US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali ye-NASA.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho i-NASA yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawo ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona i-NASA kuhulumende ukubanjwa kwe-NASA. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende ku-NASA. So yiwo amalunga e-NASA lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubhuku ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yi-NASA ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwalinamba leyo, hhayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sikujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali ye-NASA okwesikhathi eside kangakanani.
Ugaja olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 usithi-ke i-Studio 7 ngayikhulume le-NASA. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Wezemampandleni umdeni wakoRhwatalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabeleni seMathoreni South. Ubika u-Albert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakoRhwatalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. Umnumzana Royal Nare oleminyaka yokuzalwa ngamachuma esithupha lasithupha nguye oseyinduna uRhwatalala. Abelungu besula ubukhosi bukaRhwatalala ngomnyaka ka-1951 kwasala kubuza induna uMathe. Umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku.
Sifeze owakuvele kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza kulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalela Chiefs Council induna umtshana Khumalo ukhuthaze ukhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Nxa silensolo enyethile silendawo zethu esikhulumela kizo, singathi njengoba sikhonapha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo. Kadanti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususwa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwakhwatalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko akuleli.
Zuva ranhasi izuva guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa.
Sinjenje sibutana lapha sigcwalisa izithembiso zikamongameli Umnangagwa othe engena ukuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu obazobucitshiwe ngabahuquluzi uza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze ukhwatalala lesigaba sakhe ukuthi basebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu, bakhokhele kuhle. Lani vumani ukukhokhelwa, likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuka e-Free State kwele South Africa ngomunye oze kulo mkhosi.
Re motlotlo go ba mona mme re tlisitse mpho e tlang go kgosi ya rona Morena Khwatalala. Ke kopa ke le bontshe kobo yena. Kobo yena e bitswa pelo ya Morena.
Kusenjalo urhulumente usesungule indawo yokulisana lesomiso sikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela lezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi uthe ukusungulwa kwalendawo kuzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe indlala. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phose izigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esephehlwa esikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikokhwatalala emawaza ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel umnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho umnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo ezizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi le ilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele-Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele-Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations. Kodwa iHamas ayikavumelani lalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane ze-Palestine le-Israel ziqhubeke zidubeka. I-Israel kusikhatshana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa yiHamas abane eGaza njalo asoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba i-Israel isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zele-Palestine eseGaza njalo yengeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizasebenza njalo lele-Israel lele-Palestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba se-West Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zele-Israel kanye leze-Palestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela lele-Israel buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu e-Middle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le imibono kahulumende weMelika wathi ke ngike nginike ithuba okwamanje untukameli Gomo.
Langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba, langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bani abangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo?
Into eqakathekileyo engenziwa ikuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bahle babone ukuthi layi umende wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenzele abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana loma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. Okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine. Khonokuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu, babe sebecina bedlwengula abantu abangomama.
Ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha.
Yebo, ngumvusa nkunzi mnumzana. Kudala abantu babesenza okuthiwa yimbiza, okwakulungiswa yinyanga. Kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona, eminye ngeyezihlahla zegangeni, eminye ngeyenziswa wayo, silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi. Njalo ungakhangela ku-social media kulabantu abaningi abachoyo ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngile mithi enje enje beyiqamba ngamabizo.
Itholakala ngapi limithi?
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona, kodwa eminingi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama-social media group, uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani, afake inombolo zakhe. Utsho indubo eziningi-ningi eziqondane ikakhulu lezocansi, kuthinta omama nabobaba, kodwa ikakhulu kubobaba.
Lolo bekulo hlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula, ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Sawankulu uNtungamile Nkomo, ungathina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki. Sihamba lomculi kaMaskandi odabuka eJolojo, umkhandi ozikhandayo ophethe isingli yakhe asanda kuyedula ehaya intatheli ezindaba yethu uNtungamile Nkomo lomsakazi weStudio 7 ngokuthuthukisa abaculi.
Sanibonani sizwe esimnyama. Isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Nkomo kungoba umuntu uma engabe yenze kahle kubalulekile ukuthi simnqomeni esaphila ngemisebenzi yakhe, ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokhu ngaphambilini, ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu. So ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge, ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu, siyaziwa ngenxa yakhe.
Siyabonga Nkomo, siyabonga Ntungamile Nkomo, uthusela abaculi.
Siyabonga Nkomo,
siyabonga Nkomo, siyabonga Ntungamile Nkomo, uthusela abaculi.
Isikhathini esiningi sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni, uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga. So kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibonge, ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayinelisanga ukuthi bebonge ngengoma. Siyohlezi simhlonipha umhlonisho wethu iStudio 7, siyaziqhenya ngaso, sithi phambili niyibambe njalo, siyabonga.
Hawu, suka matota, we mkando, hawu siyabonga sizwe yangakithi.
Aiwe, ukule njalo, tina siyabonga Nkomo, siyabonga Nkomo, siyabonga Ntungamile Nkomo. Tell
siyawakhulu-ke umkhandlo osikhondayo uhlabela-ke lapho uyacula ngontukamela inkomo lingathina lokusasa abaphowethu khonapho kwezomculo sibonge lontukamela inkomo kojani ukuthi asiphekele okuningi lapha ngezomculo. Hhayi-ke isikhathi asisavumi lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo
ugibs dube lilale
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.